ukhangelelwe ukuthi abakhetha umongameli kwele Melika ababizwa ngokuthi yi-Electoral College bazavota kusasa kulandela ukhetho olwenziwa ngolwezi. Impumela yakhona elokhu idandabuzwa ngumongameli Donald Trump othi lwebuwa ngumnumzana Joseph Biden lebandla lamademokrats. UTrump osanda kuvinjwa lidala le-Supreme Court ukuba aguqule impumelo yokhetho lolu ezabelweni ezimbalwa. Lokhu esithi nguye owanqobayo, hathi uBiden okhangelelwe ukuthi uzakhethwa ngemfanelo ngama-electors ezabelweni ezitshiyeneyo. Wonke lokhu kwenzakala ngesikhathi abalandeli bakaTrump abagoqela abaziwa ngokubandlulula abansundu okuthiwa yi-Proud Boys betshengisele labanye babo izolo eWashington DC lezabelweni okwanqoba khona uBiden besithi uTrump kumele ahlale ngenkani esikhundleni sikamongameli. Imithethandaba eminingi seyethule izinqumo ezithi akula bufakazi obuveza ukuba ukhetho lolu lwebiwa libandla lamademokrasi. Kukhanya engani uTrump uzondele ukuthi unqotshwe nguBiden olama-electoral votes edlula amakhulu amathathu 306, yena elamakhulu amabili lamathumi amathathu lambili 232. Bayalulandela ukhetho lolu abantu kwele Zimbabwe. Omunye wabo umnumzana Malaki Nkomo okubandla lezanu-PF othi akula ngoqoko eza kuba khona eZimbabwe loba kungaze kungene uBiden esikhundleni sikamongameli.
Ekukhangelele thina kuJoseph Biden lo osengene ukuba ngumongameli welizwe lase-America ikubana kwesulwe izitsheso zenotho esazetheswayo. Sinanazelela thina iZimbabwe sikhala mihla yonke ukuthi izitsheso zenotho esaziphiwayo zingaphandle komthetho, akuzange kulandelwe indlela efaneleyo. Konke okukhulunywayo kucelwa i-America ubana sikwenze. Mbona ngani ilizwe leZimbabwe selizamile ukubana lilungisise lapho kuthiwa kalilungiswe khona. Ngaleyo ndlela esikucela thina ukuthi uma lo umongameli engena, kakhanyele kakhulu ukuthi iZimbabwe yethu sayijezise izijeziso zenotho ezingekho endleleni njalo ezingekho emthethweni ezizo eziphambanisa ukusebenza kwabantu beZimbabwe.
Ake sibe njalo umnumzana Busane Ndlovu odabuka kwamazambani enkayi ukuthi uthini ngokungenziwa nguBiden eZimbabwe engangena esikhundleni.
Ayize leMelika ayikho into elizayenzela iZimbabwe ngoba laba abantu abaphethweyo abayibo abaphula amalungelo abantu basesekhona. Lokho okwayenza ukuthi befake lezo zinto izijeziso bezifakela uhulumeni weZimbabwe kusafana ngoba basesekhona, yibo ababusayo, yibo abaphethe ilizwe leZimbabwe. So amboni kusiba le nguquko ezingako eZimbabwe ngaphandle kokuthi iZimbabwe yona izitshintshe yona.
Ingcweti kwezemithetho zithi kukhanya engani uTrump usezame ukwehluleka ukuthi asekelwe yimithethondaba, ngakho-ke usefuna ukusebenzisa abalandeli bakhe ezabelweni ezinjengeGeorgia, Michigan, Pennsylvania, Arizona leWisconsin ukwethusela abazakhetha umongameli. Abadala bathi ubukhosi ngamazolo.